Abantu bekhaya sithi thina mabacwaye loludlame bangaphatheki kilo ngoba kusasa asikwazi okuzavuka kwenzakele. Thina esikuchoyi ukuthi hayi siyananzelela kuphela ukuthi abantu bekhaya bangazitholi sebengena phakathi kwale ingxaki kanti lathi siseselomlando okuyalungisa ilizwe lethu lakomthwakazi. Akusizi ukuphatheka kudlame lweSouth Africa thina ngapha abantu bethu besehluleka ukuthi bayelungisa uhlupho olukhona lekomthwakazi lathi saludalelwa yihulumende yezanu-PF ihulumende yamashona eyabulala abantu bakithi ngombhuqazwe. Kanti ngakwelinye icele sisananzelela ukuthi ngesikhathi kubusa ubaba uZuma abantu basekhaya yikho lapho abathole khona amaphemithi ngithi izincwadi zokuhlala kwele South Africa. Yebo siyazi abaningi siyasympathiza sibili sikhala lobaba uZuma, sinanzelela ukuthi akumfanelanga ubaba uZuma ukuthi ebe ngumuntu wabotshwa wahlukunyezwa ngesikhathi se-apartheid kusabusa abamhlophe, usezohlukunyezwa futhi sebuyele ejele kathesi ngenxa yokubotshwa nguhulumende womuntu omnyama. Yena lo uhulumende wayesithi ulwela i-black majority kwele South Africa. Kanti ngakwelinye icele siyananzelela ukuthi i-ANC leyi elo Cyril Ramaphosa akuseyiyo i-ANC yayizolo, i-ANC ethwale nzima kuma-trenches ilwisana lohulumende woncindezelo wabamhlophe. Abakithi ngakho siyabacwaya isukuthi hayi abangaphatheki kulolu dlame ngoba siselomsebenzi lathi kumele siyewenza kwelikamthwakazi ukuze ilizwe lethu libuye.
URamaphosa uthi usethumele ibutho lezinye ingatsha zomvikela ezitshiyeneyo ukuyalwisana lodlakela lolu. Ngokubona kwenu lungaqedwa njani?
Ubaba uJacob Zuma kakhululwe. Sizananzelela ukuthi okunye okufelwa ngubaba uJacob Zuma yi-black empowerment owayenza kuzizalwane ze-South Africa. Mhlawumbe okungajabulelwa ngubaba uCyril Ramaphosa labamhlophe ngoba sinanzelela ukuthi umnotho wase-South Africa usaphethelwa ngabamhlophe abaqhubeka mhlawumbe bengcindezela abantu base-South Africa bamnyama. So ke konke lokhu thina nxa sikubhekile sibone ngani politically more than kulokuthi ubaba uZuma uyahluleke ukulandela umthetho wokuthi kumele aye kuma phambi kwenkantolo kumbe phambi kwekhomishini kababa uZondo.